Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesithathu umhlaka 8 Ntulikazi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
of course thina abadala singaba resistant, but ebantwaneni vele abangeke bebe resistant. Asilaleleni ngoba sizaqedisa isizwe seZimbabwe. Silaleleni sihlonipheni khonoku esikutshelwa ngabe ventila kahle ngoba hey iCorona iyabulala.
Abantu abangamashumi amahlanu lantathu 53 abatholakale bele COVID-19 sebekweze inani lasebefunyanwe lebele gciwane leli kwaba ngamakhulu phose ayisishiyagalombili 787 emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi lambili 11.9 million.
Inyathelo elithethwe ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa linyathelo elihle kodwa ke linyathelo mhlambe nxa singathi out of 10 singathi linyathelo elisase ku 2% ngoba zisase ziningi kakhulu izinto efanele ukuthi abantu abayenza izinto zenkohlakalo bajeziswe ngokugcweleyo.
Lanxa uZulu esamukela ukuxotshwa umsebenzi kukamphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo phezu kwecala lenkohlakalo. Iningi lithi kuleziphathamandla zikahulumende eziningi ezimele zixotshwe lazo umsebenzi. UZulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngokukhwezwa kwenhlawulo yokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende elizweni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantu abangamakhulu amahlanu lantathu 53 abahlolwe ngolesibili abatholakale bele COVID-19 osokukweze inani lasebefunyenwe bele gciwane leli kwabangamakhulu edlula ayisikhombisa 787 asebesinde kuleli gciwane sebengamakhulu edlula amabili 201 abagulayo kwamanje bengamakhulu phose ayisithupha 577 labulala abathoba munemunye 9. Kuthi inani lasebehloliwe kubana bale COVID-19 lobahatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisishiyagalombili 81,335 emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi phose ezilishumi lambili 11,988,250 kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 547,497 abasinde kuwo beyizigidi phose eziyisikhombisa 6.9 million kubika abenhlanganiso eyeworldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amahlanu 580,086 labulala inkulungwane phose ezilishumi lambili 11,955 wasinda inkulungwane ezedlula amakhulu amabili 245,068 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Kulabanye abantu abathi banatha okuchiyeneyo kwenxabela umkhuhlane we-COVID-19 loba nje odokotela besithi ukwenza lokhu akuvimbi leli gciwane. Bakhona njalo abadlela evalweni ngokumemetheka komkhuhlane lo eZimbabwe. Ake sizwe abanye abasithumezele imilayezelo yabo ku-WhatsApp yomsakazo we-Studio 7.
Kumenje katshengisa ubungcono bakhe abone ukuthi abantu bayathola impilakahle ngoba impilakahle ilungelo lomuntu. Asonto umuntu umuntu ayicele into ekuthi umuntu mele ayidemand. Xa uhulumente engaqhubeka ejengisa ukungaziphathi uyagcina esenza abantu becina labo sebesenza futhi into ezingalunganga abantu beqinise bephuma ezindlini kwenkani isikhathi sangikhona singakafiki. So uhulumende kazame ngendlela zonke ukuthi aphathise laba abantu. Okunye okulandelayo yikuthi siyabona ukuthi kulezi ndawo ezifana lamashopu laba kuthiwa abantu bamela ngabe buthane kakhulu but enginanzelelayo esigabeni siplamtra abantu bayabuthana sibusiya phambili eshopu yathola kugcwele phakathi. Mbona ukuthi kuyancedisa kufana ukuthi ngathi abantu angeke bathila nomkhuhlane abantu bazilunga ngokuthana ngendlela ifana ukuthi ishopu yathola phakathi kugcwele umkhuhlane befumuno we1 umkhuhlane lo wenzelo yikho ngayo yakwazi ukuthelelwane ucina utholakala ezisebenzi nabaningi
ngiyazama ilemon abanye iqiniso mpila bakwenza lokhu ngiyazama ilemon ngihlanganise neginger nayo negarlic bese kunatha-ke lokhu sengikwazi ukuthi sengiyolala nakhona kukhona ukuthi kwelapha kuphela nje ngoba ma uzwe umoyana zama siyazi ukuthi ikhambi kanti kuyabe ikhona kodwa ma uzwe umoyana zama lawe khonokho noma kungasasebenzanga kodwa uzame ukuthi nawe uphunguze ifikela ngoba siyazi ukuthi vele ikhambi kalikho ngoba kuvalela egoli ngisenyulenzi
Zimbabwe amahle asilaleleni esikuxwayiswa ngabezempilakahle uma singadelela siyafa siphele sithi du i-corona iyabulala bakithi of course thina abadala singaba resistant but ebantwaneni vele abangeke bebe resistant asilaleleni ngoba sizaqedisa isizwe sethu seZimbabwe silaleleni sihlonipheni khonoku esikutshelwa ngabezempilakahle ngoba yeyi i-corona iyabulala ngiyabonga umsebenzi wonomuhle eliwenzayo ungayisini ngani ulwazi alukho eZimbabwe
lapho ke lizwe abanye babantu abasithumezele imlayezelo yabo ku WhatsApp yomsakazo we Studio 7 ulakho ke lawe yokuthumeza owakho umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318
le Studio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave
Lanxa uZulu esamukela ukuqotshwa umsebenzi kukampathi intambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo ngumongameli emasono mnangagwa izolo phezu kwecala lenkohlakalo iningi lithi kuleziphathamandla zikahulumende eziningi ezimele lazo ziqotshwe umsebenzi nxa umnangagwa ezimisele ukulwisana nalo dubo lwenkohlakalo umoyo uxotshwe ngemva kokubotshwa kumaviki amathathu edluleyo esetheswa icala lokupha inkampani ye-Drugs International umsebenzi wokudingela ilizwe okokuzivikela ku-COVID-19 engalandelanga umthetho inkampani le ibikwa yahuquluza imali kahulumende engena kuzigidi ezimbili ngokumthengisela amamaski ngentengo ephezulu kakhulu lanxa yayiwathenge ngephansi Isiphathamandla sale nkampani uDelish Ngwaya yena obikwa elobudlelwane lendodana kaMnangagwa uCollins ubotshwe laye phezu kweloludaba ukhulule kodwa izulu ngesibambiso sebail uCollins yena uyakulandula ukuthi ulobudlelwane loNgwaya umoyo ukhangelele ukumiswa emthethwandaba ekupheleni kwenyanga olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube uthi nxa umnangagwa ezimisile ukuqeda inkohlakalo elizweni kumele axotshe zonke iziphathamandla eziphatheke kulimpehlane njalo kubotshwe bonke abakudaba lwe-Drugs International
Inyathelo elithethwe ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa linyathelo elihle kodwa ke linyathelo mhlambe nxa singathi out of 10 singathi linyathelo elisase ku 2% ngoba zisase ziningi kakhulu izinto efanele ukuthi abantu abayenza izinto zenkohlakalo bajeziswe ngokugcweleyo kungabi into ejeziswa nje umuntu achaya isandla ebese iyekelwa mangifaka umzekeliso ukuthi umuntu owayenza into efanele lento eyenziwa ngu-Obadiah Moyo umuntu ofanele ukuthi kukhangelwe ukuthi inkohlakalo yakhe waphuca uhulumende imali engakanani eyayifanele ukuthi ngabe yasebenzela abantwana bezimbabwe kusuka lapho kufanele ukuthi okokuqala bafreeze ama-assets yakhe bathathe la yonke imali zakhe lezi azibhenke even kwamanye amazwe bayenelise ukuthi bakhulumele Interpol ukuthi imali zakhe lezi azifaka kwamanye amazwe zithathwe zibuyiselwe ekhaya ezimbabwe ngoba zasuka ezimbabwe ngendlela engalunganga ngendlela eyinkohlakalo kuphinde futhi bebese befreeze lama-assets abo bebese bathengisa futhi imali leyona ibuye ezokungena ku-government iyelelise ukufunda izinto izinto ezidingakalayo ezilushupho njalo ezigqakathekileyo elizweni leZimbabwe esifana le-health sector le-education elizweni leZimbabwe. Kube sekusithi njalo nxa sekunjalo ebesegangiswa ke ejele noma iyayihlala leyo 15 years kodwa kube ukuthi nxa ephuma laphana aqale phansi impilo khona abantu bazohlonipha ukuthi into yenkohlakalo ayilunganga njalo ingalo mthetho nxa esiyakudinga iza kudinga ukuthola.
Singathi lokhu kuveza yini ukuthi ngempela ubaba uMnangagwa uzimisele ukulwisana lenkohlakalo?
Izinto zeZimbabwe babuNkomo indlela esesafunda ngazo noma ngithi indlela sekwenzakala ngayo ezinye izinto sekunzima kakhulu ikakhulukazi ngeke ngize ngithi mina ngokwami kodwa engathi abantwana beZimbabwe sebekuthola kunzima kakhulu ukuthi bengakuchayela ihlombe into enxa bengakaboni imphumela noma imvuzo le abafisa ukuthi ngabe bayayibona isenzakala. So okwakathesi singathi kulungile ukuthi siyakubona ukuthi yindlela asefuna ukuthi ayenze ngayo ukuthi ngabe kuthi uyaqhubekela phambili ingalo yomthetho isebenze ngendlela efaneleyo. Kodwa ke nxa kuyabe ukuthi kuzabe uqhubekela phambili kusiba yinto leyo ukuthi ayi-catch and release kuzabe still kuyabe kufanana lokuthi abantwana beZimbabwe i-justice abayitholi kulabo bantu abangama-perpetrators abawonayo abenza inkohlakalo eyiyo ebonise ilizwe leZimbabwe kuze kufike esikhathini sakathesi. So kuyinto eqakathekile kakhulu ukuthi akanyathele ngamandla akunyathele kuzwakala ukuthi lapha sekusetshenzwa okweqiniso hhayi nje abadlwana.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo kaZulu ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekweLebhilithane. UZulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngokukhwezwa kwenhlawulo yokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende elizweni jikelele. Ugatsha lwezempilakahle lulobele izibhedlela zonke zikahulumende lusazisa ngale inhlawulo entsha. Okwethuse abaningi besithi vele bangeke bayenelisa kusimo somnotho esiseZimbabwe. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Encwadini elotshelwe isibhedlela se-UBH enesitampa sogatsha lwezempilakahle isigulane sokuzamele sihlawule inkulungwane ezilitshumi lanhlanu zamadola eZimbabwe i-$15,000 andubana siphiwe umbheda ukuze selatshwe sihlala esibhedlela kungakhathalekile ukuba ngumuntu omdala kumbe ngumntwana. Umnumzana Matthew Sibanda, isakhamuzi sakobulawayo, usole kakhulu inyathelo eselithethwe nguhulumende lokukhuphula inhlawulo yokwelatshwa ezibhedlela.
Ngiyamangala nje mangisizobana uhulumende othi usekhweza kulaliswa kwabantu ezibhedlela nge-15,000 ibhondi. Ukuthi kambe labo bantu ileyo mali abayitshajwayo abantu beZimbabwe besekuhluphekeni okungaka kwe-economy problems, abanakudla kabasebenzi, abalali, abanye bayagula ezibhedlela ngemikhuhlane yona le COVID-19. Bonke lezihudo lezi esikhona kobulawayo ayo esikade sesiqeda abantu kubana hambe uhulumende kakazweli yini laba bantu bantu.
Unkosikazi Nomusa Sibanda ongumongikazi uthi kuyethusa ukuba bahola imali ephansi kulaleyo ezahlawuliswa izigulane esibhedlela.
But ngibuhlungu ngendlela esengiphathwa ngayo i-government yethu ngu-employer especially. Ngibuhlungu ngoba thina as nurses were providing, we've been running up and down during the lockdown. Sisebenza sincedisa ku-COVID pandemic yona leyi, but i-government yethu ayisinaki. Instead we are the least paid. Into engizwisa ubuhlungu njalo etshengisela ukuthi i-employed kalandaba vele bakhwizile ama-admission fees to almost 15,000 a day. Imali esingayiholiyo lathi sinje. Lokhu kubuhlungu ngoba as it is now, they are now using the divide and rule tactic, trying to demoralize, to ukwenza abantu bebuyele emsebenzini. Sibuhlungu ngakho kakhulu khona lokhu ukuthi they are paying others that little allowance and others are not being given, but who have been working throughout the pandemic.
Olwela amalungelo oluntu, umnumzana efincube laye uyalisola leli nyathelo likahulumende lokukhuphula indleko zesibhedlela.
Ukukhwela lokhu kutsho ukuthi abantu sebezafela ezindlini ngokuba bekuvele kudula bebalutshwana benelisayo iningi livele lingenelisi. Nxa sekuphinde kwakhwela njalo njengalokhu sekwenzile, kutsho khona ukuthi abantu lala bakade besenelisa sezikwenelisa, inani labangenelisiyo selizaba yizigidigidi amamiliyoni. Abantu abazahlala ezindlini bangayi esibhedlela ngoba kungasela bekhona, bazihlalele nje balinde ukufa. Yinto engafanelanga ibe khona elizweni noma yiliphi emhlabeni. Kutsho khona ukuthi sekufanele kube lenguquko isikhathi yiso lesi.
Umqondisi wesibhedlela seMpilo Central Hospital kwaBulawayo, uDokotela Solwayo Ngwenya, walile ukukhuluma ngodaba lokukhuphuka kwentengo yokwelapha abantu esibhedlela. Abogatsha lwezempilakahle labo bebengadobhi incingo, size saya emoyeni bengakaphenduli imibuzo ethunyelwe yiStudio 7 WhatsApp ngalolu daba. Kuncwadi ebhalelwe izibhedlela elizweni lonke jikelele lugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lwethule inhlawulo ezehlukeneyo zalabo abadinga ukwelatshwa ezibhedlela zikahulumende, ukulaliswa khona kanye lokuhlinzwa. Abantu abadala bengakalaliswa esibhedlela kuzamele baqale bahlawule inkulungwane ezilitshumi lanhlanu zamadola eZimbabwe, i-$15,000 e-deposit, abesezahlawula inkulungwane ezinhlanu zamadola ngelanga, i-$5,000 ukulaliswa esibhedlela. Umntwana othola ukuncedisa esibhedlela esezahlawula inkulungwane eziyisikhombisa lanhlanu, $7,000 engakalaliswa, kuthi engalaliswa ngelanga ezahlawuliswa inkulungwane eziyisikhombisa lengxenye, $7,500 ngelanga. Umntwana olaliswa esibhedlela engelamzali kumbe umncedisi uzahlawula kulungwane ezinhlanu, $5,000, kuthi olomncedisi uzahlawula ingxenye yalokhu. Izigulane ezihlinzwayo bahlawula inkulungwane eyodwa, kuthi abantwana bahlawula ingxenye yalokhu, kusiya ngokuthi uhlinzwani. Abadinga usizo lokwelamisa lokuhlela kuhle imuli bazahlawula inkulungwane ezimbili lengxenye, i-$2,500, okuyinhlawulo efana lokuhlolwa amehlo. Ababelethela ezibhedlela zikahulumende sebekhangelele ukuba bahlawule inkulungwane elengxenye, i-$1,500, uma ubeletha kahle hathi ngokuhlinzwa. Ziningi indleko ezehlukeneyo ezilotshwe kule incwadi elotshwe ngabogatsha lwezempilakahle ezizaqala ukusebenza ezibhedlela zikahulumende ngale inyanga. UZulu athi angeke afa azenelisa ukuzihlawula, okutsho ukuthi iningi labantu seliza kwehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende lezizimeleyo. Yimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Unina womkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubekiwe emzini wakhe eChijikamakuni kogudu lamhlanje, lapho aphelekezelwe khona zinkulungwane zabantu. Umkhokheli we-MDC thi uNkosazana Thokozani Khuphe yena laye ubehambile, kodwa uphenduke esangweni ngemva kokuvinjwa ngabasekeli be-MDC Alliance. UChamisa ubikwa ebiziwe waphuma ukuthi ayekhuza abasekeli bakhe njalo angenise uMakhuphe labanye akade ehamba labo, kodwa wathola sebehambile. Emazwini akhanya abengokusola isehlakalo lesi, uChamisa uxwayise abantu ukuthi bafunde ukuhlalisana lanxa bengaboni ngaso linye. La ngamazwi agcizelelwe njalo ngumsekeli wakhe umnumzana Thendayi Bithi. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli seMDCT umnumzana Khaliphani Phugeni, yena obehamba loMakhuphe wasichasisela okwenzakeleyo.
Ngempela sifikile kobaba uChamisa uzokwazi ukuthi uthe kusenzeka le ngozi, base beyafona bakuChamisa befonela uMama uKhuphe bemazisa ukuthi ana ingozi siyenzakele. Base beyambusa uzokwazi yini ukuza emsebenzini wokubekwa kamama, wasethi hayi ngizoza noma kanjani. kubalulekile ukuthi ngikwazise ukuthi ukuthona kukamama kadokotela uKhuphi uThamisa wayekhona. Ukuthona kukababa udokotela uKhuphi uThamisa wayekhona. Bathe noma besenza lokho abakubiza bethi i-unveiling wayekhona ubaba uThamisa. So umama uKhuphi wasethi akungivumeli ke ukuthi mina ngingafika kukhulu sengitsheliwe ngengozi enje. So sasesiyaya ke lapho. Hayi sifike ngempela kukuhle ubaba uThamisa esitshela ukuthi sijike kuphi sithini senze njani. Sasifika ngempela masifika lapho sisamise imoto osecurity bethi hayi misani imoto la ukuthi besamazisa ukuthi sesikhona. Yikho lapho amayuthi aqale khona ukudlwangudlwangu. So sase siyabona ukuthi hayi umsebenzi lo ngumsebenzi oqakathekileyo kakhulu lusuku lokubekwa kamama kaThamisa akumelanga ukuthi attention ibisisi bakithi ngoba bekuzolimala umuntu. So sase siya drive ke wasethu baba uThamisa uyacela ukuthi sime uzobuya angene emotweni lati bese yangena lati. So samlinda ke base beyazama be security konke abakuzamayo wase yabona umama uKhuphi ukuthi lapha attention izosuka isuka emsebenzini bisiya bese kuyagcwala ngapha njalo bekungalimala nomuntu ngoba haye ama youth ebengabambeki nje ububona nje ukuthi lana akulanto ezolunga ke. So ke hayi sase sitshele security ke lo baba uNkululeko Sibanda ongiyokhulumela ubaba uThamisa ukuthi hayi ngicela limtshele ukuthi hayi hayi kungenani ngoba bese bekhulumisele umama uKhuphi lent efonini wamkhalele wamkhalela wamkhulumisa ubefisa ngempela ubaba uThamisa ethi ufuna ukuza ngene emotweni angene nomama endlini basalungisa ngale amayouth bayahlalisa phansi. Sase sibona ukuthi hayi umsebenzi uzophazamiseka bese i-attention siba ngapha.
Lo bekungumnumzana Khalipani Phukeni isikhulumeli se-MDCT ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla ze-MDC Alliance ngalolu daba ngoba bezingabambeki encingweni zazo. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo olwe Diaspora Forum sikhangela udlakela osoluqhamuke kwele South Africa phakathi kwabashayeli bezimota ezithwala izinto labantu zamaroli abadabuka eZimbabwe abasebehlala kwele South Africa abethuselwa ukubana baphume baphele kule lozwe. Likhumbule zihlobo alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sitemakhaya kungenxa yegciwane le-COVID-19. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafishane.
Inhloko kahulumende we-Ethiopia uMnumzana Abiy Ahmed uthi ingxabangxoza esanda ukuqhamuka elizweni lakhe ayisoze yenqabele ukwakhiwa kwedamu elikhulu emfuleni weBlue Nile River kuyo nale inyanga lanxa eleSudan lele-Egypt likhonona ngalolu hlelo. UMongameli Donald Trump weMelika uthi ukhululekile ukuthi aqhube omunye umhlangano lomkhokheli weNorth Korea uMnumzana Kim Jong-un kulandela impawu ezikhomba ukuthi lelo lizwe alisazimiselanga ukusungula ingxoxo zezikhali zenyukliya.
Abashayeli bezimota ezinkulu zamaroli abeZimbabwe abasebenzela kwele South Africa bathi sebedlela evalweni njengoba abashayeli balelozwe sebesithi kabaphume baphele ngoba bengikela bakwenza njalo bazayifunda ivaliwe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bangene emgwaqweni bengasadlanga nkotshana abatshayeli bamaroli kwele South Africa besithi kabasafuni ukubona ijolamunye umuntu wobuzwa osebenza ukutshayela iroli. Bathi iningi lalaba abatshayeli baselizweni ngokungekho emthethweni njalo bemukela imali encane. Ngesikhathi betshengisela, abanye babo bebedubula ngenkafula kufa emoyeni ngokuyisixwayiso esikhulu kubatshayeli abavela kwamanye amazwe. uMnumzana Dayson Mukwewa okhokhela inhlanganiso yeZimbabwean Truck Drivers Association uthi njengoba abangabafuniyo laba becathama ezindleleni bebachaya nokuchisa amarole abo sebesebenza besesaba ukuthi bengabulawa lobanini.
Sithuke kakhulu ama local truck drivers bathi thina abantu bokufika sithathe imisebenzi yabo and bona bayayifuna and bazoyifuna nenkani bazosebenzisa yonke indlela ikhona ukuthi bathathe back imisebenzi yabo. Abafuni abantu bokufika bafuna bona kuphela badrive ama-truck wabo basebenze imisebenzi yonke particularly in the trucking industry.
Uthi izolo eJohannesburg kulo mtshayeli weZimbabwe otshayo kabuhlungu wathathelwa konke abenakho andubana irole yakhe ichiswe. Kweminye imfanekiso yabomabonakude omunye wabatshayeli bakwele South Africa okungatholakalanga igama lakhe uzwakala ixotshanisa omunye wabatshayeli bokuza othe babona bevimbe umgwaqo watshiya irole yakhe wathi nyawo ngibelethe.
Hawu nangu umuntu ebaleka hey nangu umuntu ebaleka vimbani ma hey ozani ozani ibalekile le nto le mani yer awunamanga anitshela umlungu wakhe azothatha naye iloli kusemnambithi la siyamnambithi umuntu odakile ngabazi ukuthi kuyazatshalazo bayabaleka bona.
Kodwa kumphathi ntambo ogatsha lwezemsebenzi uMnumzana Thula Sinxesi uphikisana lalolu dlakela esithi bakhona abatshayeli bakwamanye amazwe abale mvumo yokuba selizweni abalilungelo lokutshayela amaroli la.
We cannot just quarantine ourselves from the rest of the continent. We can't just do away with this.
Ngeke sivele sifosha abantu bokuza bonke lapho ngoba abanye babo balelungelo lokusebenza.
Illegal people who have been employed without any papers from Home Affairs.
UMnumzana Nxesi uthi ugatsha lwakhe seluphakathi kokukhulumisana labatshayeli laba ukuze kuphele lodlakela. Uthi South Africa ngeke yale kwemukela isebenza kwamanye amazwe kanti yona ifuna uyasungula amabhizimusi kulawo mazwe. Melesuru 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapho.
Kwezemidlalo amaqembu omdlalo wenguqu weZimbabwe athi esabela ukubana angathwala nzima ukubuyela ukuyadlalela ezinkundleni nxa engatholanga usekelo lwemali. Intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Ntshanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Othile ikomiti yababona ngezempilakahle phezu kokuba kuyini okumele kwenziwe ukuze ilizwe leZimbabwe liqalise njalo ukudlala umdlalo wenguqu. Kuthi iningi lamaqembu adlala kusigaba sePremier Soccer League evumelana ukuba adinga usekelo lwemali. Ikomiti le ekhokhelwa ngudokotela uEdward Tagonda ithe kuyabe kumele abadlali behlolwe mihla ngemihla kusetshenziswa impahla ethile ebiza amadola kwele Melika angamashumi ayisithupha lanhlanu. Lokhu kuyabe kusitsho ukuba amaqembu kuzabe kumele akhokhe imali yedlula phose inkulungwane ezilitshumi ezamadola aseMelika ukuze kuhlolwe abadlali abangamashumi amathathu kanye labaqeqetshi abalitshumi. Bebuzwa zintatheli zemidlalo abameli bamaqembu amakhulu elizweni athile Dynamos kanye lele Highlanders bathi abangeke benelise ukubhadala imali engako. Njalo intatheli zendaba yezemidlalo uBongani Zoza uthi akungajahwa ukuphindela enkundleni imidlalo iqale ngomnyaka ozayo.
Iningi lamaqembu livele liyesuleka ukubhadala abadlali pho imali zokubhadalela abadlali babehlole zingavela ngapha. Okunye kumele sikukhumbule yikuba ibhola kalidlalwa ku-PSL kuphela njalo kuzigaba eziphansi yikho lapho kulamaqembu kwaqhuba nzima khona okokuthi vele le mali eyaphiwa abezifa inhlanganiso ye-FIFA. Ngokubona kwami kungcono ukuba kulindwe kuze kuqalwe ngomnyaka ozayo.
Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Dube utshele iphephandaba leHerald ukuba amaqembu wodwa angeke enelise ukubhadalela imidlolise leyo edingakala phambilini kokuba kubuyelwe enkundleni. Uqhubekele phambili wathi lokho kungenzeka kuphela nxa inhlanganiso yezibalisayo yeZimbabwe Football Association, ePremier Soccer League kanye leSport and Recreation Commission zingangenela. Isiphathamandla seChicken Inn uThawe Ngwahara uthi amaqembu adinga ukuphathiswa izifa ikanti labanikazi benkundla labo kuzabe kumele bedlale yabo indima kube yibo abahlanza inkundla ngokufafaza imithi ebulala amagciwane. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo uJoseph Ntshanji.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uTraxidus Jeremiah. Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m.